So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 8 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa i-World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke amamaski.
Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labedlula ikhulu ababanjwe lumkhuhlane.
Simbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Nama-Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina kungasakhulunywa anything political.
Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo labalikhulu elilamachumi amabili lanye 121 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo kuloyedwa wemaswingo omunye owakobulawayo kanye lomunye njalo oweHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane eZimbabwe laya kumakhulu phose amathathu 294. Asebebanjwe ilomkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezedlula ichumi 10,839. Asebepholile bakhuphuke ngabangu 92 baya kunkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,972. Abalokhe begula bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,573. Ibulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabagulayo abangu 579 ilandelwa yiMatabeleland South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210 ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 156. Phakathi kwabangu 121 ababanjwe umkhuhlane lo izolo abangu 32 ngabakobulawayo kuthi abangu 74 ngabeMatabeleland North. Kulo yedwa emaswingo abalichumi eMidlands labane eManicaland. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa i-World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke amamaski. Livangeli selitshumayela ezakhamizini imihla ngemihla njalo futhi siphinde sinanzelele ukuthi izikolo njengoba zivuliwe amanani abantwana asebethe babanjwa i-COVID-19 bebalisa lababalisi phakathi lalo liyaqhaza. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza uhulumende njengenhlanganiso ukuthi kakakucubungulisise ukuthi kanti laba abangabhaliwe imhloliso ezimse kunganjani bona kabame kancane ukuthi bahambe esikolo ngoba singakunanzela vele insuku zabo zimbalwa ezokuthi baphutshe umnyaka njalo lanxa behambile iningi lababalisi esikhathini esiningi liyabe liphathekile kwezemhloliso okugcina kusenza ukuthi abafundi babe bodwa kwezo kusithi njalo vele siyakubona ukuthi kabahamba amalanga wonke so ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi ezikolo sesikunanzelela ukuthi ama sanitizer lawa kwezinye izikolo asilela njalo lezindlu zokufundela ziyasilela kwezinye izikolo kungaba njani ke kathesi ukuthi ngokuqala kumela abangabhaliyo ukuthi ke laba ababhalayo kube yibo abahamba esikolo lezi akhamizi lazo zingayezayekethisa ngoba kathesi siphakathi komkhuhlane lo njalo uyaqina uyaphambili libo zukho kakube le sanitization kubo zukho kakube lokuchelelana khona ngokhala kungaminyezelwa ngoba kathesi unganzela abantu sebehamba bemile sokule standing lamanye amakhombi lazo ecazile kuJehova ngokunjalo ke siyaqhuba lelo vangeli sikhona njalo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kuqula ele COVID-19 task force emawadini lapho esihambisa khona njalo imibiko efana nayo lana lezi engiyikhulumile sekuliqula elihlangene logatsha lukahulumende lezinye inhlanganiso
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kumbiko osuphehle ukungahlaliseki okukhulu kulabo abalwela amalungelo oluntu amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize ebethesa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana i-cyberbullying ebulenjini ve-internet. Amapolisa axwayise uzulu izolo ukuthi kulicala elibophisayo ukuhlukuluza kumbe ukwethusela izisebenzi zikahulumende nxa zisenza umsebenzi waso. Athe kulabasolwa angabaqambanga ngamagama abaziyo ukuthi bazabotshwa maduze asebesethusela iziphathamandla zikahulumende enkundleni lesi. Inkundla zokuxhumana ku-internet ezidumileyo ezisetshenziswa ngabanengi zigoqela iFacebook leTwitter. Esikhathini esinengi abanye bayabe bebuza iziphathamandla lezi ngemisebenzi yenkohlakalo kuhulumente. Abalwela amalungelo oluntu bathi yibo labo kanye abakhanya bejongwe ngamapolisa. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ukuqakathekile ukuthi abantu nxa besebekhuluma lama officers o anyone nje bengathethisani bengasebenzisi mhlamba kodwa ke ngibona ngani kuyamangalisa kakhulu ukuthi amapolisa yiwo asesithi abantu abahlukumeza ama officers bazabotshwa ngoba nabe ngicabangela ukuthi law official kumbe law minister onguye ozwa ethethisiwe kumbe ehlukumeziwe kumele eyenza i-report emapoliseni amapolisa ebesehamba ke ebopha lowo muntu bengakwenzi kube ngumkhosi omkhulu anganise kwenzakala into emangalisayo ngoba vele abantu abangama public officials abafana labo minister bamele bebe accountable into entweni abazenzayo abantu sebethole ithuba nge-social media ukuthi bebabuze ukuthi kati nalenzani njani so i-platform esetshenziswa ngabantu to hold abase ofisini to account so nxa amapolisa provider i-security online and offline mbona ngani lokhu sekumangalisa
singakhangelela yini Ndebele ukuthi le yiyo indlela umthetho obunjwayo okwamanje owe cyber security ozasetshenziswa ngayo
kusobala ukuthi i-cyber security bill le izasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bengakhulumi lokho abafuna kwenziwe nguhulumende kumbe abakusolayo so abantu sebezasetshenziselwa ukuthi bazabotshwa bangaphikisana lohulumende kumbe bangafaka imibono engathabisi uhulumende adingo kathese ukuqathekile ukuthi sibone ukuthi abantu laba nxa bebotshwa bazanikwa cala bani ngoba siyakwazi ukuthi kulomthetho we-Post Telecommunications Act ongavumeli ukuthi umuntu ethumele omunye inhlamba isebenza whether iphone, SMS or iWhatsApp but sizibona ukuthi kona laba bantu kuzathiwa benzeni bathethisa yini kumbe kulokunye abakusolayo so nxa sesibonile amacala lawa sikho lapho esingabona khona kodwa ngibona ngani ukubathola belecala kuzabanzima kakhulu ngoba sometimes ukuphikisana nomuntu umtshela ukuthi lokhu akwenzayo akuhambelani lawe kumbe umtshela ukuthi kayenze umsebenzi wakhe awungeke kuthiwe umthethisile ngoba vele umuntu osehofisini kumele be held accountable
okwenziwa ngamapolisa lokhu singathi kuchiya ngapi labo abahlezi belwisana lenkohlakalo besola iziphathamandla zikahulumende ikakhulu enkundleni zokuxhumana.
Sekusobala ukuthi umbuso lo okhona awufuni ukuphikiswa ngumbuso kaNtando kayiphikiswa. So ngokuya kwesikhathi mbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Lama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina kungasakhulunywa anything political. So kukhanya ngani kuzaba lengozi yokuthi uhulumende lo uzazama ngendlela zonke ukuthi abantu bengamsoli. Okuzafaka engozini ikakhulu abantu abangama activist, ama journalist, ama lawyer nabantu abajahele ukuphikisana lohulumende lo okhona.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe.
Yebo, mtsaka kamuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Big Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Siphatha njalo udaba lokunanzwa kosuku lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-Human Rights Day. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Ngeviki edluleyo amapholisa abophe umsolwa osakhulayo oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili eBuhera ngemva kokubulala abantu abathathu abagoqela ukhulu labogogo ababili ebethesa icala lokubulala abazali bakhe. U-Eneji Chipinda utshele amapholisa ngesikhathi ebotshwa ukuthi ubulale abathathu laba ngokubagcobotisa ngembokoto. Ngeviki edluleyo njalo kulosakhulayo oleminyaka engamatshumi amabili lambili obotshiweyo emaswingo esetheswa icala lokubulala umtshana wakhe obesenza ugrade 2 qede wamquma ikhanda waseligiga andubana alipheke. Kumaviki asanda kwedlula njalo kubotshwe umsolwa obulale intodana yomfowabo eleminyaka eyisikhombisa eMurewa uTapiwa Makore laye wamquma ikhanda. Amapholisa aqala athola isidumbu egangeni njalo ngeviki edluleyo azise ukuthi ayesethole ikhanda esambuzi sikamsolwa lamanye amathambo kanye lomsila wenyamazana engaziwayo owawugcotshwe igazi. Izehlakalo lezi zichiye inengi likhuza umhlola abanye besithi usatane okulempondo sokuzibusela kulumhlaba. Sixoxele mfundisi uSenisvanda.
Nxa sikhangele lolu dabo lwenzakala emaswingo njalo sikhangela langale mrewa ukuthi umuntu abulale isihlobo sakhe njalo aphinde asidle yindaba esabisayo kakhulu njalo kukhanya ngani sokwanda sokusiba kunengi ezigabeni ezehlukeneyo njalo sinanzelela ukuthi abantu laba babebulawa ngumuntu abamethembayo oyisihlobo malume yinto esikhathazayo kakhulu, into ekhathaza isizwe sakithi njalo ke into engajayelekanga ukuthi ukwanda kwezinto lezi kutshengisela ukuthi sokudingakala ukuthi kutholakale indlela yokuthi kucubungula ukuthi kade vele kuvela ngapi kuyini okwenza konke lokho.
Emasontweni mfundisi nxa kuleziga ezinje livama ukuthi ngamadimoni kumbe imimoya emibi. Kodwa kungenzeka yini ukuthi abanye abenza izinto ezinje bayabe bengahlangananga kuhle engqondweni kuthi abanye mhlawumbe bayabe bengabemithi?
siya kunanzelela tina ngasika ina ngelisho ele machech uti sikunanzelela uti emoye ni lape mganyu mtu angabe esezu nga matimoni mbimoye mibi ea vimenza uti enzizi kikabezi njengalesi higa ntinjalo kakwa nise uti umuntu ya vetitane ingondo yake kubelezi ntwezi mflupayo kakulu ezi menzu uti nga istabanga uweskate site ingondo yake kine sestitane ingondo ewe sestenza izi kikabezi njengalesi njalo ngenza kala ukuthi kwesinye isikhathi abanye ungomuntu yabenyangeni kumbe kubanye abaprofita labamanga umuntu ebesesithi ungayenza into enje uyakwanisa ukuthola imali eningi kungabe sibili ukufumana ukuthi ingxenye esiba khona abanye abantu asebedinga izimali ngendlela ezingayisizo
kuyini ongakuxwayisa
into lapho esifunakala eqakathekileyo kakhulu ukuthi kube lemfundiso ebantwini ukuba abantu bazwisise ukuthi nxa ufuna ukunotha kuyasetshenzelwa kuyayenziwa ubhizimisi kuyinto engaphongukwenzeka ngoba kuthiwa umuntu udinga imithi kodwa into eyenzakalayo nxa ukuthi umuntu usebenzile wafaka izimali waqoqaqoqa izinto ezehlukeneyo wasebenza nzima ukwenzela ukuthi athole imali abantu abaningi bagcina becabanga ukuthi ibhizimisi yimithi kanti ayisikho lokho
Lo ngumfundisi usenisifanda Seni kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yesayithi ithi abalimi abanengi emathebelelendi bathi balethemba lokuthi bazatshaya inala lonyaka ngoba izulu likhanya likhona. Iphephandaba lechronicle lithi luhambe kuhle ugeto lokudinga inkokheli yesabelo kubandla lezanu PF olama district coordinating committees. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani, bantu esitudiyo 7, salubonani basakazi lonke, yalibingelela, yabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona, le news elisithumela zona. Ngeke ngitsho okuningi, sathanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweborder. Ukuvulwa kweborder siyakubona kuqakathekile into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu. Sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzaba lula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na, singafohleli ngaphansi encingweni, hayi. Siyajabula lokho kuphela ukuthi sesifisa ukuthi ngabe uhulumende uhlovulela wonke abantu phosela bamabhasi nabezinye izimoto njengamakhombi ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Zanibonani abantu bathithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa lokhu esekusenzakala manje elizweni sisi umgabe saphila bezingekho lezi izehlakalo eziningi eseziyenzeka lezi. Hayi ilizwe lakithi selikwelinye izinga ilizwe leliya. Inkunzi sibanja nsuku zonke ekhaya sekusenzakala noba yini izehlakalo nje ezingaqondakaliyo. And nabo bantu abayenza lezo zinto ngabantu bakamnangabo ngamaphoyisa lamasotsha yiwo ayenza ubudlovabokelo ukuthiwa imoto imali sibanjwa ekhaya hayi into zikamnangabo inkunzi sibanjwa noba yikuphi umuntu ulibuleli ilizwe lo ilizwe lakhe lingeqiniso kalisela mthetho ilizwe lezibanga umthetho kalisela ngaye lo muntu lo mina nhlezi ngitsho ithi ezi kunguye ocorrupt kunguye osihlukumeza abantu ngale ndlela abantu balandela yena and labo bantu abayenza lo mubi ababotshwa bonke waye bengabotshwa angikaze ngizwe umuntu kuthiwa umuntu othumba abantu uthola kheli umuntu obulala abantu uthola kheli konke kuthiwa kwakabayaziwa uma wafonela ofonini yathi laba ababa amafoni wabo kuthiwa batholakala emoyeni uma benze ukubivela abantu bezanu PF batholakala emoyeni waya why omnangabo laba abakhe bezama ukucabanga njengabadala bethingondo zobuntwana bethingondo zobudlova bethingondo zobubi bevusa ilizwe ilizwe liye phambili bekele lempi yabo leyokuhlukumeza abantu elizweni bekele ukusela bekele ukubulala abantu bevuze ilizwe intsha ithwele nzima
siyabonga abantu bakastudio 7 siyile khuluma ijaha ka-EFF Nkululeko Sibanda qinisile sibili Nkululeko Sibanda ayisita abantu bezanuphefu abesindebele nabafundanga akuwazi impumputhe nje yena wenzani yofundileyo lwama-degree ikuphi ositshengisa kumbe ikuphi owasitshengisa khona thina sitshengisa ulaka kuphela olubalalo kuphela ukhuluma ngolaka nje khiphe kuphela njengentuthu yesitimela ngani izayenza iyezi kede lapho ichitheke ingalayo itholo ezileyo ngazivuza azihlole yabona ngibingelela ibhango family yonke yimi Ndlovu sathwela
mina ngojabulani mathula amathula ngabomi umabheka phansi njengenyati yithi uDonald Trump wenza kahle uyakhombisa ukuthi iAmerika kule democracy kukhala umuntu okade ezibambile kube ngiyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy
ambonani ngustudio 7 ngikhuluma lokherovini cela lingidlulisele i-audio leyo la ikuye phambili isicelo engicela kakhulu kustudio 7 bandlala kwethu ngicela ukuthi libe lingidlulisele kakhulu i-audio leyo ngoba ngicela ukuthi akasihlole ukuthi abantu ngabake behloniphe umhlaba umhlaba nje bewuhloniphe bewubheke nje ma bebheka nje into othiwa ngumhlaba bebheke phezulu bebheke phansi bebheke yonke into engaphansi komhlaba lengaphansi kwamanzi lihamba phezu kwawo lo muntu beke behloniphe nje into othiwa lalo futhi lithambo lo muntu nokuchitha igazi bila sebelichitha bedlala ngalo umhlaba ujikile sisakhala ngecorona asazi ukuzayo ukuthi kuyini okukhulu okuzayo yikho esinisitho sathi umhlaba kawubangwa sesibange umhlaba kankulunkulu saqedana ngomhlaba kankulunkulu ngendaba yegolide lesilifa cela likilimvelisele yona sike siwuhloniphe kusukusela phezulu kubabusi bethu kuze kuyefika kwabaphansi ngoba izifo esizibhokile seziningi kakhulu uzothola zilapheki abantu beke bewuhloniphe bewukhothamele bewukhulekile bewubusise njengekuqaleni wawo unkulunkulu ewudala sebewubanga kodwa umhlaba ungasowawo umhlaba unomnikazi yonke into abayibangayo izofika futhi beyishiye emhlabeni bengasoze behambe nayo abantu into lisihlumeze imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu manje abantu bavalelwe ezindlini kuba buhlungu futhi kuthiwa valelwe ezindlini kambe isiphetho kuzaphetha ngani ngoba kasiwuhloniphi lo mhlaba lo
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amagqwetha kwele Cameroon aqale ukukhalala umsebenzi izolo ekhonona ngokuphanjaniswa nguhulumende nxa eqhuba umsebenzi wawo. UZulu wakwele Ghana usemelele impumela yokhetho lukamongameli kanye lolwamalunga edale lephalamende ngemva kokuvota izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weMichigan loweGeorgia izolo ilahlele kathana isicelo somsekeli kamongameli Donald Trump esokuthi yesule impumela yokhetho kulezo zabelo lapho umongameli Trump anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden. Abahluleli bathe akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Sokukanengi uTrump labasekeli bakhe besehluleka ukusuthisa inkantolo ukuthi uBiden wanqoba ngokuqilibezela kulolu khetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uBiden eqhubeka ngokubumba uhulumende wakhe. Ezikhundleni ezitshiyeneyo usefake imihlobo yabantu exubeneyo egoqela abamhlophe, abansundu labesifazana. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-diversity le esiyibonayo ukuhlukahlukana kwabantu, abantu abamnyama, amandiya, amakhiwa, labo bonke ngokuhlukana kwabo, kuveza kahle kamhlophe ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe lapho wathi uzathi nxa esakha i-cabinet yakhe ibe labantu bonke, iveze ukuhlukahlukana okukhona kwe-America, imbono ehlukahlukeneyo kunye lembala yabantu ehlukahlukeneyo. Esenza kanjalo ke futhi kuqakathekile ukuthi angakhohlwa amakhiwa ngokuba ngakhohlwa kuyakwenza ukuthi kukhulu omunye uTrump ngo-2024. Leyo nto iqakatheke kakhulu ukuthi athi nxa esenza efaka abantu abamnyama, efaka amandiya, efaka abelungu angabakhohlwa, lanxa sokungena kwezomnotho izisebenzi abelungu angazikhohlwa, ngokuba yizo eziyaba yi-backbone, eziyaba umgogodla womuntu ofana loTrump ngo-2024. Ngakho-ke kumele abelungu abanakekele kakhulu, abangasali emuva, abangasali ngaphandle ngesikhathi enakekela abantu abamnyama nama-Hispanics, ngokuba kuyakwenza ukuthi kucine kuvuka omunye kusasa evusa ubandlululo esithe emathiweni selisele phandle.
Kulophenyo olwenziweyo oluveza ukuthi iningi lama-Republicans esingathi yi-majority kabakuthembi ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ngezinye indlela bayamthemba uTrump nxa esithi kwaba lokuqilivezela. Nxa sikhangela njalo kudale le-Congress, amalunga ebandla lama-Republicans amaningi kawavumi kumbe kakaphumeli egcekeni esitsho ukuthi uTrump wanqotshwa. Ungathini ngalokho?
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi abantu beMelika sebehlukane phakathi kakhulu, lokhu ngesingiso okuthiwa yi-polarization. Abantu sebengabamaphathi kulokuthi babe ngabaseMelika, sebengabe-Democratic Party, sebengabe-Republican Party. Kanti ku-Republican Party uTrump uyisithixo, unkulunkulu wanyana, uyesabeka okumangalisayo, ngakho ofuna ukuphikisana laye. Hayi ngendlela abamesaba ngakhona, konke okukhulumayo kuyalandelwa, konke okukhulumayo kuliqiniso kibo, lanxa kusegcekeni nje ukuthi wadliwa kudlule ngayo. Ngokuya kwesikhathi ke kuza kwehla usekelo lwakhe nxa engasekho emandleni, engasekho embusweni, kodwa ke vele uyalungiselela ukuthi aphenduke ngo-2024 nxa bengamvumela. Isimo sakhe sokuba yisithixo sizaqhubeka ke engumuntu owesabekayo ku-Republican Party.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe.
Isabela kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili.
kulabathathu ababulawe iCovid-19 kuleli isolo labedlula ikhulu 121 ababanjwe lomkhuhlane. Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa icala lokuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.